into ethethwe ngesikhathi kuliwa uma ingasabuyiselwanga kwathi labo akade bevele bengabanikazi bakho kwaba yibo abathi hayi thina lokho kade kungokwethu lakho lani sokungokwenu. Ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela akakuqondanga. Bekumele ukuthi ama-property wonke awezaphu, awezipra, awenitram nazo zonke inhlanzi ezazibunjwe ngamalunga ezipra noma awezaphu zibuyiselwe kubanikazi kube yibo abazicabangelayo ukuthi hayi lokho sizohamba siye kuhlanganisa lalabo esesizwana nabo kube ngokwethu sonke sindawonye.
Kodwa ngeqiniso kungani ibandla lezanu PF lingabuyiseli lezimpahla? Kuyini elingakuswela ngokwenze njalo?
Into yokuqala ukuthi zona lezimpahla amaplazi na yonke into yathunjwa izanu okunye kwakhona kungabe sekwaba sezandleni zama private hands okungaselula ukuthi izanu noma uhulumende wayo abuya kuthatha athi sekubuyisela ebantwini bezaphu. Yingxaki yokuqala. Ingxaki yesibili ngicabanga ukuthi idalwa yikuthi noma izaphu isithi yona ifuna lezi mpahla kunabanye abantu bezaphu abangena kuzanu kodwa bangaphumanga ngesikhathi izaphu ngo-2011 iphuma. So kusuka kube lula ke ukuthi izanu isebenzise leso sizathu ukuthi ithi no lezi zinto ngezethu sisonke sihlangene ngoba basala o Simon Khaya Moyo, basala o Nelson Khutshwe Khaya, basala nabanye abadlayo khona phana. Yibo abanye abantu abenza kube nzima ukuthi lezi mpahla zezaphu zibuyiselwe kuzaphu ngoba bona bathi bayingxenye yezanu.